Into yokuqala endizathanda ubana ngitsho yikubana sifisela wonke umuntu weZimbabwe ikhefu elihle. Sikhanelane lokuthi sesenelisa iminyaka engamashumi amane sithole uzibuse. Uzibuse wabuya ngendlela ebuhlungu lapho kwachitheka igazi eliningi. Kuyindlela ukuthi sasisilwa sibanga ukuthi abantu abamnyama labo babonakale njengabantu. Kunjalo nje sibe lakho lathi ukuthi sikwanise ukulima, sikwanise ukuba lama mine lakho konke. Osokuyikho ubona kutholakala kwele Zimbabwe. Singakhali Afrika yonke, uzibuse singakhuluma ngayo ukuthi ukhona elizweni leZimbabwe. Lapha abantu abathole khona ubuyibo babo, sithola ukuqatheka komhlabathi lokunye okunjalo.
AbeMDC bathi ukusilela kwezibhedlela ezilungele izigulane zecoronavirus kukhomba sobala ukwehluleka kwenu njengeZANU-PF kusukela ku-independence. Uthi ningalokho?
Okufanele ukuthi abantu bakunanzele futhi njalo bakuvume okuliqiniso ukuthi umkhuhlane lo usuke wethusa umhlaba wonke, wehlela umhlaba wonke jikelele. Singananzelela lalawo mazwe sithi athuthukile ajunyiwe yulo umkhuhlane, bengelazo lezo zibhedlela ekade zingagcina abantu, kade belezibhedlela nje ezikazulu ezokwelapha uzulu. Kuyafana leZimbabwe, uma umkhuhlane lo suthe wafika, singananzelela lathi uhulumende uthi usukumile wadinga izindawo lapho abantu abanjani abangagcinwa khona, ukuthi namhlanje abantu ngasukuma bathi ibandla leZANU-PF lehlulekile ukubusa ngamanga lawo aluhlaza athe joko. Ngoba uma sikhangela kulama kliniki lezibhedlela okuningi okwakhiweyo ngemva kwe-independence okujonge ukuthi kuncedise abantu uma bathe bagula kumbe kwaba le mkhuhlane, abantu abafunde ukuthi bavume iqiniso. Singathi nalapho kufanele khona singasoli khona sigijimele ukusola.
Abanye bathi uhulumende kaluphathi kuhle udaba lomkhuhlane lo, nanku uyehluleka ukuhlola abantu ngobunene.
Abantu bakhalele ukuthi ilizwe lethu liphiwe ama-sanctions ukuze lehluleke ukusebenza kumbe ukuthi lithole uncedo lapho kufanele lithole khona uncedo. Namhlanje sesiqondane lalo umkhuhlane, abantu sebefika futhi njalo bakhombele ibandla leZANU-PF ukuthi liyehluleka. Iqiniso elikhona ukuthi ibandla leZANU-PF elilo elohulumende lizame ngemizamo yonke ukubona ukuthi lisebenzisa okuyikho esikuthola sikukhona apha kwelakithi eZimbabwe. Singathi sisebenzisa ezethu izimali singelancedo olukhulu esilithola kwamanye amazwe ngendlela ukuthi abantu bakhale ukuthi siphiwe ama-sanctions. Ngibe sembuya lapho ukuthi ilizwe leZimbabwe bekhokhelwa ngumongameli ubaba u-Edi Mnangagwa bathe sebezilusa kulalo umkhuhlane, bathethe amanyathelo onke ofanele bawathathe.